sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani silukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 6 lwezi 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, owengumphathintambo obona ukusetshenziswa kwemithina kulezi nsuku njalo engummeli wenyanga South edlalele ephalamende umnumzana Superman Diwanzira ubotshiwe lamhlanje esetheswa amacala enkohlakalo amabili. Umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols unikeze isipho semali ezinkulungwane ezingamakhulu amane lamathumi ayisikhombisa akhangelelwe ukusiza kwinhlelo zokulondoloza ezemvelo esigabeni seMaswingo. Ingqabangqoza iyaqhubeka kubandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa phezu kodaba lwabosodolobho ikakhulu umsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Tinashe Gambarami. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathintambo obona ukusetshenziswa kwemitshina yalezi nsuku njalo engummeli wenyanga South edalele ephalamende umnumzana Superman Diwanzira ubotshiwe lamhlanje setheswa amacala enkohlakalo amabili. Amapholisa athi uMandiwanzira uzamiswa emthethandaba kusasa. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Ukubizwa kukaMandiwanzira kuvezwe ngokhokhela iqula lamagqwetha amelayo umnumzana Selby Wacha esebenzisana labo advocate Thembi Gwaliba lo Brian Hungwe benkampani yeDube Manikai and Wacha. Amagqwetha la aveze ukuba uMandiwanzira uhle wayazibika emapholiseni evela uhambo lwakhe obeluphathelene ngomsebenzi emazweni. Amapholisa abikwa embuze phezu kwendaba ezivalisa ukuphatheka kwenkampani yeMegawatt kunhlelo zokusebenzisana leyabo makhalekhukhwini eNet1 engazange alandela indlela yethenda. Wetheswa njalo icala lokufaka esikhundleni obengumsizi wakhe ngesikhathi sesengumphathintambo ukuba yingxenye yamalunga ebhodi yePortras engalandeli umthetho. Kodwa abantu abaningi bathi okwenzakalayo akunani lokulungisisa okuhluphayo elizweni okufana lezomnotho ngaphandle kokuba bebonisana nje ukuba iqhude elikhulu ngubani. Omunye wabo olombono onje ngumnumzana Nkosikhona DBD.
Yikuthi nxa indlovu sezisilwa utshani bobu obulimalayo, so kungabe kuzindlovu ezilwayo esezenza ukuthi lawo lo jaha lo ukuthi abanjwe laye ajeziswe. Kumbe angikholwa ukuthi kungabe kule anything to do lo ezomkhonomo welizwe, but izinto nje ezi ngathi within iZANU-PF ngokwayo. Angazi indlovu zingabe zisilwa kulimala abanye, kodwa nxa zisila zinjalo kuncedisi umuntu onjengami ohlala eZimbabwe esilezinkinga esizikhangeleyo ezingelama-solutions.
Uthi okwenzakalayo kuyizimpi zabakuhulumende lasebandleni elibusayo leZANU-PF nje kuphela kubangwa ubukhosi.
Kaningi ningi nxa umuntu ebotshwa especially labade bekuhulumende engasekho kuhulumende uyaphonga ubizwa nje mbijana ake etshona labanye emapholiseni khonale abasesuke sezihambela endlini. Then kuthi sokuphambili inyana sinanzeke ukuthi bekuhambisana lokulwa kwezindlovu lokutshintsha kwezinto, impumpuso sutshintshile ubungale kumgabe sutshintshe wathi lafa phambilini lapha ku-social media lapha ubona kungani sokulokunye okungani kuyaphuma ezindabeni zezepolitics lesi.
Uyawalandula wonke lamacala omabili awetheswayo uMandiwanzira ethi akukho akuphambanisayo njengoba laleyo nkampani yeMegawatt ingazange ithole lutho emsebenzini eyawenzela abenet1. Umandi Wanzira ukhangelele ukumiswa phambi komthethwandaba kamantshi kusasa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ingqabanqoza iyaqhubeka kubandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa phezu kodaba lwabosodolobho ikakhulu umsekeli kameya wokobulawayo umnumzana Tinashe Kambarami. UKambarami wazise ngomgqibelo ukuthi usehla esihlalweni lesi kodwa izolo wathi usebuyela njalo ukuthi ancintise wasencintisa wanqoba. Okuninga sikuzweni kubathabile masuku ekobulawayo.
UZulu wakobulawayo uveze ukudana okukhulu ngodaba lukamsekeli kameya waleli dolobho ngemva kokuba echiye umsebenzi qede aphinde ancintise ekhethweni engela omphikisayo. Ibandla le-MDC lanikeza uKansila Kambarami insuku eziyisikhombisa ukuthi achiye isikhundla okuyinto ayenzayo qede wancintisa njalo ekhethweni lokuthi kufakwe omunye umsekeli. UZulu wakobulawayo obevele elwisa ukuthi uKansila Kambarami asuke esikhundleni uthabe okwesikhatshana kodwa waveza ukudana sekuzwakala ukuthi sephinde wabuyiselwa esikhundleni. Amanye amalunga ebandla le-MDC athi lokhu sekusipha ibandla le-ZANU-PF ithuba lokuthi liqhubeke libusa. Umnumzana Phathisa Mlambo upha imbono yakhe.
So I think the problem is Chamisa. I think Chakalo says that I'm parting with him. I'm decision as far as I'm concerned personally. Also, he says that he parted. It's not delay at any time because I want to find the rabona. I want to be solo to do in Zagalan. I want to be call upon the services. He's the decision that I am. Says that he wants to do in fun. But my little girl isn't just this flow. His what does this feel? Clean. My teacher's teacher was. Katiba was that kind to do in Zagalan. So we did ZANU. We do polling again.
Umnumzana iPhithule Maphosa owezaphu uthi lokhu okwenziwa yi-MDC kusobala ukuthi abakwenzayo akulani labantu.
Kusobala ke ukuthi indaba ayenzayo ayilani labantu ikakhulu abantu bakobulawayo le-Matabeleland lapha baphusha i-agenda yabo eshona supremacy leshona hegemony. So kusobala ukuthi i-MDC is worse than iZANU PF. IZANU yasibulala kodwa izange isifakele abantu bakibo.
Umnumzana Khoni Dube ongumhlali wakobulawayo usolele sisehlakalo esithi abakufunayo ngumuntu osebenzela uZulu.
Hayi, siyabusola kakhulu ngenxa yokuthi ube ngumuntu esike sabala ngaye kumaphephandaba engumuntu omubi osokusibangalisa all of a sudden sengumuntu osebiselwa. Indlela osebiselwa ngayo yesingayizwisisiyo ukuthi ubiselwa ngandlela bani. Masibalile engumuntu ongabhadala izikwelede engasomuntu okuqondileyo. So automatically khonoko siyakusola ngendlela ephezulu kakhulu.
Umnumzana Nqobile Khumalo uthi kukhona okunuka santungwane ngoba konke lokhu kwenziwe siphangiphangi kungazange kwakhulunyiswana loZulu njalo kakuzange kube lencwadi ekhuluma ngokuthiya umsebenzi kukaKansila Kambarami.
Uthi ngakhunda naleyo akukhulunywa ngomlomo uthi aresigna walani ukuthi abhale i-resignation letter yakhe. So suka sokuhanja uyohlala siphangiphange emhlanganweni selimpisa futhi inalo muntu ofanayo. Ngezinye indlela ngibone ngani abazange bawunakane kahle kahle indaba leyi bayicabangisisa kuhle kuhle ngoba umuntu lo nisempinda amfaka e-ofisini inkinga yakhe bengabhadali uzathatha i-advantage ye-ofisi yakhe aqhubeke engabhadalanga. Okwesibili uZulu ambone ukuthi bake bawela kuZulu bayakhuluma loZulu ngondaba le ngoba nxa uZulu nguye osafayo ngenxa yezinto ezinje so lokumele batsho bona ukuthi kungenziwa njani.
Omunye olawula amalungelo kaZulu umnumzana Nkosana Mthimkhulu uthi yena uhlupho olukhona yikuthi amabandla ezombusazwe afuna ukuqala azisuthise wona kungakasuthiswa abantu abayibo ababamelayo.
Uhlupho esikhangelene lalo lapha eZimbabwe ngelokuthi amabandla onke ezombusazwe awafake abantu phambili bakhangelele ukuthi bona beqale bezinothise bebone ukuthi bona basuthisekile kuqala bengaze bakhangela abantu.
Amanye amabandla asathule ngalolu daba loba nje kuyinto ekhathaza isizwe jikelele njalo kulilungelo labo ukufaka ilwizi ngoba isikhathi sokukhethana ngamabandla sesidlulile. Lokhu kuyinto etshengisa ukuthi ukwehlukana ngamabandla kuyinto esivele yamila impande elizweni. Abanye njalo ngabafungayo besemba phansi ukuthi uKhansela Gambarami vele uzasichiya lesi sikhundla ngoba engasumuntu odabuka kobulawayo. Ngokwenzakalayo okwamanje kusobala ukuthi kusaselomango ukuthi lolu daba lugqitshwe njalo besasekhona abalokhe belensolo kanye lembono ehlukileyo ngalesi sikhundla. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingobathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Kusenjalo udaba lukasodolobho weVictoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini kanye lomunye wakhe weThegudu umnumzana Henry Mutshatibaya lamakhansela ayisithupha alelo dolobho abamiswa umsebenzi ngengqabanqoza ekukhetheni omeya luzathethwa ekuqaliseni kweviki ezayo. Lokhu kuvezwe isiphathamandla sebandla le-MDC esibona ngeziphathelane lamakhansela umnumzana Cecil Zwidzayi exoxa leStudio 7. Ukuze sihlaziye kabanzi okwenzakala kuleli bandla ngamakhansela labo solodolobho, sixoxe nomsekeli wesikhulumeli se-MDC, umnumzana Bekuthemba Mpofu, oqala ngokuchasisa ngokwenzakala kobulawayo esungula ngokhansela Gambarami.
Mina okwazi kwami ukuthi lokho esimelele isithebi sasenzileyo ukuthi ngona uzaresayina, ngichekile phaya kuphathi kaka-resign, siba kukhansela kaka-resign. Usitolobho sazi ukuthi e-resign as u-deputy mayor and then we take it from there as a party.
Ngubani lapho okhonyayo esigabeni sakobulawayo nxa inkokheli sithi umnumzana Gambarami kakachiye umsebenzi kodwa kuzwakala ingani uvotelwe njalo ngamakhansela wabuyela esikhundleni?
Okuvotela imeeting yangkhona ngihambanga kiyo, ngadinga u-provincial spokesperson, I think nguye ozaba ngcono ekukhulumeni indaba yangkhona ngoba mina bengekho. Kodwa mina engikwaziyo from a party position ukuthi yena utshele iparty ukuthi ngona uzaresayina, so sisamelele incwadi yangkhona.
Ngezinye indlela uyavuma ukuthi kuloku ongazwisisani kubandla lakho ngalolu daba?
Hayi, akula ngenxa yokuthi nga uthengona nakasobe resign nga ngithenge uvumelana nawe. Ngokubona kwami yena uvumile lokhu iphathi yangicela ukuthi ekwenze ukuthi uza resigna njengodeputy mayor.
Ngalokhu nje ukuthi lokho okwenzakeleyo kokuvotelwa alikunansi njengebani?
Njengoba ngithile mina bengekho, I think udeputy spokesperson wakobulawayo ade khona ube thatha ama-notes, I'm told. Angakhulumi laye njengalokho thina engikwaziyo njengomuntu okunational ukuthi samcela ukuthi e-resign. Incwadi yayikahambi kusithole ku-council lakithi ngapha e-national kayikafiki, kutho ukuthi kaka-resign kakayenzi lokho wacelwa yiphathi.
Udaba solungaphi kathesi olukameya we-Victoria Falls lo weThegudu lama-council?
Nxa umuntu esuspendwa, incwadi yangkhona iyahamba ku-National Organizing Committee, yiyo ezababhalela njalo i-confirma ukuthi sebesuspendiwe kumbe abasuspendwanga. So i-province ile-right yokuthi isuspende abantu laba using i-disciplinary committee, and then after that indaba yangkhona i-confirmwa within 14 days organizing committee. So ise indaba yangkhona in between i-province le-organizing committee.
Alo ke ngumnumzana Bekuthemba Mpofu umsekeli wesikhulumeli se-MDC ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo.
Akubizwa ozwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe-Media Center ukwethulela ingxoxo ezibathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu, liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Chipinge, ngolwesine mhlaka 8 Lwezi, Mutoko mhlaka 15 Lwezi, Harare mhlaka 21 Lwezi, Wanda mhlaka 26 Lwezi, Lupane mhlaka 28 Lwezi, Sisune ngakontutu ziyathu, Bobulawayo mhlaka 30 Lwezi, asidibaneni Lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngqoqo. Lingakhutshwa yileli thuba.
Phakathi kokudubeka ilizwe lisela imali, ubuyanga sobubhahile, ingcwethi kwezomnotho seziqinisa elokuthi ilizwe kumele lidanele kusiphiwo semvelo ezenjiwayo njengendlela yokuthuthukisa umnotho ngoba inotho igcwele emhlabathini. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethulele ilizwe imbiko ethi kuyathembisa ukuthi ilizwe lingasuka ebuyangeni ngoba inkampani yakwele Australia ethiwa Invictus ithembisa ukuthi ilizwe lingathola amafutha ezimota emzarabani duze lomngcele leMozambique. Kodwa abanye bayasola besithi inkokheli yelizwe igcwele inkohlakalo okungenza inzuzo engatholakala emgodini ichaphazwe. Owake waba ngumeya wedolobho leGwanda umnumzana Thandeko Zintimkandla uthi okunye ukwenza inzuzo yokwenjiwayo ingaphathisi ilizwe ukuthi izigaba lapho okutholakala okwenjiwayo ziyabe zingatholi lutho kodwa inotho ihuquluzwa iziphathamandla zikahulumende.
Sina-ke lapha eZimbabwe sabusiseka-ke ngenxa yokuthi ezenziwayo ziningi kakhulu. Uyabuya balisa ugolide, balisa amadayimani, ubale uthini yasbestos, ubale iplatinum, ubale ingabe yini konke kukhona. Okuyikuthi aluba lezi zinto zenjiwa zithengiswe ngendlela eyiyo, aluba ilizwe liyaphuma ebunzimeni lobu eliphakathi kwabo. Kodwa inkinga-ke isuka ibe sekuthini imithetho yona leyo ehambelana ezenjiwayo kayisiyo eqondileyo. Ngobana engikwaziyo mina yikuthi abaningi abazigebhelayo ngamankampani azimele wodwa. Uhulumende abe sethola lokhu esithi i-tax kumbe umthelo. Labana abantu bahuquluze yonke inotho abalayo bazenzele imali bona. Ngenye indlela kusuthi umthetho wezenjiwayo ikakhulu leziligugu kumele uguqulwe uvumele ukuthi mhlawumbe uhulumende abe lesandla sokubona ukuthi inzuzo etholakala lapho yabiwa njani. Kumbe sibuyele kulokho okuthiwa i-devolution of power, uwehliswa kwamandla ezabelweni.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Albert Mhlanga ongusomabhizimusi njalo uthi uhulumende kaphathisi abembayo okwenza base phandle kwelizwe abayabe bekutholile ukuze bathole imali yakwamanye amazwe.
Ungathi uyananzelela ilizwe lethu leli ligcwele igolide eliningi kakhulu and unanzelele ukuthi igolide lethu khathesi ungaligebha nje ngehara kumbe ngekhuba. Ongafani kwamanye amazwe ufana uhambe uphansi komgodi about 200 kilometers uyaligebha, okuyukuthi kwamanye amazwe alisekho. Lapha eZimbabwe igolide sibili liningi kakhulu ukuthi nxa kuthe kwatholakala abale mshini yakuligebha, kwatholakala izindlela eziqondileyo ukuthi silithengisa njani, silibuthanise, silithengise one ndawo, ilizwe lethu leli lingaphumelela kakhulu. Ngoba into esisenzakala kathesi igolide igcwele emhlabathini lapha. Kodwa ngenxa yokuthi kakula muntu bakhala ngamakompresa esikhathi eziningi, bakhala ngemtshina yokugebha, bagebha nje ngamapiki lezimbo. So besokusithi labo abagebha ngamapiki lezimbo abasebezithengisela igolide labo bengalithanga efidelity, bazithengisele nje kubantu abazihambelayo, bachaphelalo igolide beyithengisa kubo-South Africa lakwamanye amazwe. Lokho kubangelwa yikuthi bona labo bathi banama-claims igolide baya bengaligebhanga kuma-claims abo, babe lidobhile nje bafanele basebenzisa ama-certificate ukuhambisa nje kuyimbijana khonapha efidelity. Kodwa eliningi linjani bengalisi efidelity.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Terminus Masuku uthi inotho igcwele elizweni kodwa uZulu udubeka ingane akulalutho olusemhlabathini.
Hey, uyazi ukuthi lapha ilizwe lethu ilizwe elinothileyo mpela. Kodwa silendubeko ukuthi kulezikhaka abantu abangamasela, akula muntu okhangela omunye. Ngoba ilizwe lelo ungalibheka kahle kahle, I've been to Chiatso sometimes, abantu bakhona bayahawula into angakaziyiboni. Kodwa kuthiwa khona kulento ekuthi ingaphilisa abantu. Lokhu konke okukhulunywayo lokhu kuyabe kusenzakala lokhu kusendaweni yokuthi omunye lomunye azivulele amakhala akhe angangenisa ikhala, hayi sokurayithi ke khonapho. Uyazi zithwele nzima nje kodwa ilizwe leli lingalisa namanye amazwe amancane kakhulu kodwa aphile uphile ukupheleleyo. Thina singabantu abahawulayo. Ingazi ukuthi kathi yena uNkulunkulu vele wasithatha wasibeka kuleli lizwe wazi kupheni. Ngoba kathesi ubona yona isalukazi sebukhaya kubizwa loli yusa. Akungitshele baba ukuthi khona ngediya ngediabetes, ngeBP uyayithola kuphi leyo yusa. Ukuthi athenge kodwa ilizwe lithiwa linothile kule gasi. You can mention any type of ama minerals akhona la. Kodwa vele kuba kuphelela nje kuyinto yokubalisa. Sibalisa njalo nje silivulele ipheji silivale silivule njalo silivale futhi. Kodwa kungelanto enceda umuntu.
Umkandla uthi okunye okungenza ilizwe lincedakale ngeziwenjiwayo yikuqinisa umbuso wezabelo owe-devolution.
Kuthi yilowo lalowo ombayo lezi eziligugu kube lengxenye eyaziwayo ukuthi mhlawumbe iyasala kuleyo ndawo kumbe kuleso siqinti. Asithi njengomzekeliso xa sebenzile konke encobe sekuthiwa okungabambe 5% kumbe 10% kusala kuleyo ndawo ukuthuthukisa leso sigaba ngoba umdali wathi udala wakudalwa ubeka kuleyo ndawo hathi ukuthi umnotho walezi ezenziwayo uthathe ngabantu ingabe ngabangaphi lokho nalokho okwenziwayo kakube nokusalayo esigabeni. Uzabona izikolo ziyathuthuka, izibholane ziyakuba khona, amadamu azakuba khona, imigwaqo izalungiswa, amaklinika azakwakhiwa. Konke lokho kungenzakala nxa lokho okwenziweyo kungasali kulaba abaluthwane abavele befuna ukuthatha yonke into. Yiyo indlela engibone ngathi mhlawumbe izathuthukisa izabelo ngoba isabelo ngesabelo kumele sizikhangelele intuthuko yazo. Singameleli lokho okukhona kathesi kukhangezwa nguhulumende. Bazithathele lokho okukhona bakuphiwe bahleleke inhlelo zabo zentuthuko.
Amankampani emigodi amakhulu afana le-Rio Zimbabwe le-Wange Colliery abhekane lobunzima obukhulu kakhulu obuthiwa bubangelwa yokuhuquluzwa iziphathamandla zikahulumende.
Kuhlelo lwe-connection namuhla sixoxa labasakhulayo abasanda qeda izifundo zaphezulu emakolishini lakuma-university sisizwa ukuthi bayayithola na imisebenzi. Nxa ungomunye wabo njalo uloyisa ukungena kuhlelo, thumela iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe ubhale ekhasini letu le-Facebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lamuhla lilami uNtungameli Nkomo.
Isigodlo someli welemelika eZimbabwe lamhlanje sisungule uhlelo loncedo lwenkulungwane zamadola ezingamakhulu amane lamachumi ayisikhombisa olokuphathisa uhulumende weZimbabwe ukulungisisa osukonakele ekulondolozweni kwendawo zemvelo ezithakazelelwa izethekeleli ezinjengamanxiwa aweGreat Zimbabwe eMaswingo lezinye. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lolu ncedo luzasetshenziswa ukulungisisa imiduli endaweni eyakhelwa amanxiwa aweGreat Zimbabwe eMashingo ebisidilika kanye lokugamula isihlahla sohlobo lweLantara Camara esesingcolisa lindawo. Ikhuluma emkhosini wokunikeza lolu ncedo owenzelwe endaweni yeGreat Zimbabwe Ruins, umeli weMelika eZimbabwe uAmbassador Brian Nichols uthe lolu hlelo luzaqhutshwa phakathi kweminyaka emibili elandelayo ngoba beqakathekisa ukulondolozwa kwendawo zemvelo njalo eziveza imbali yelizwe.
The project here is a $475,000
two-year effort.
Uhlelo lolu ngolweminyaka emibili lubiza amadola azinkulungwane ezingamakhulu amane lashumi ayisikhombisa lanhlanu $475,000. Umnumzana Stephen Battle uthinte ngamafishane mayelana ngomsebenzi wethu lapha edolobheni lemasingo kodwa wothi ngiqhubekele phambili ngilitshela ngezinye izinto ezigqakathekileyo ngaphambilini komsebenzi esesikwenzile lapha sikhangelele ukuqhuba njalo umsebenzi wokulungisisa imiduli ngendlela ezakwenza ilondolozeke ukuze abazobuka lomsebenzi kwela kusasa bathola ithuba lokubuka lezi ndawo bebona esikwenzileyo lapha
and to ensure that the site stands as majestic as it does now for generations to come.
Uambassador Nichols yena oqale ngokubhoda yebuka intaba lapho inkosi yalumango umambo ayehlala khona ngesikhathi kusakhiwa indawo ye Great Zimbabwe uthe ujabule okwamagama ngokubona ubungcitshi obuvezwa ngokwakhiwa kwalindawo kusetshenziswa amatshe kungakabi lesamende ebuka isiko labantu balumango. Isigodlo sommeli weMelika eZimbabwe sisungule lolu hlelo sincedisana lenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwendawo zembali lemvelo ezethekelelwa ngabantu bemazweni womhlaba eye World Monument Fund WMF elesigodlo sayo edolobheni ele New York City eMelika bezosebenzelana lohlangothi olubona ngokulondolozwa kwendawo zembali lezemvelo kuhulumende weZimbabwe ezijabulelwa yizethekeli zomhlaba. Emkhosini walamhlanje bekulabe esigodlo someli weMelika eZimbabwe abenhlanganiso eye WMF umphathintambo wesabelo semashingo umnumzana Ezra Chatsamira abohlangothi lokulondolozwa kwemvelo lembali yelizwe lezakamizi ezakhele endaweni ezihanqe iGreat Zimbabwe Ruins. Uambassador Nichols ubike njalo ukuba enye yale mali izosetshenziswa ukulungisisa umduli weinye njalo indawo yembali lamasiko ejabulelwa yizethekeli esabelweni seMathebeleland South eMatopo lezinye indawo ezinjengalezi ezidinga ukulungisiswa. Ubike njalo ukuthi bazaletha ingcwethu zokulondolozwa kwendawo zembali ezizavela eMelika lemishina yabo yangalezi nsuku ukuzolungisisa lezi ndawo phansi kwalolu hlelo. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingupractice Jeremiah.
Izivalwane zeMelika lamhlanje ziye kukhetho. Ukuzaba kukhethwa amalunga edale le House of Representatives wonke angu 435. Kuthi kuzakhethwa njalo lamalunga alikhulu i-100 awe-Senate. Kwezinye njalo izigaba zelizwe kuzakhethwa abogavana abangu-36 abavela kundawo ezitshiyeneyo. Iningi libona ukhetho lolu olwenziwa lamhlanje luzaba lukhomba ukubana umongameli welizwe leMelika ulalo na usekelo oluzabangela ukuthi enqobe njalo kuhlandla lakhe lesibili elizayo. Silugqiba ke lamhlanje uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ebezikhokhela. Onge ngumphathi ntambo obonanga ukusetshenziswa kwemitshini yalezi nsuku njalo engummeli wenyanga South edale lephalamende umnumzana Superman Diwanzira ubotshiwe lamhlanje. umeli wemelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols unikeze isipho semali ezinkulungwane ezingamakhulu amane lamachumi ayisikhombisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gandas, dibaneni njalo ngo-6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.